Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 13 kuLwezi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokho zikhula.
UJoshua Mkabuko ibisuka elayini epost office isukona alichayile ukukhona ngapha ku 8th Avenue abantu besiyale kuzimba siyathengisa ukuthi awudabaluki and futhi ungawula qiniso ukuthi ulayini isikhathi sokele simali zayithola ugcina wehle kuyithola ubuye futhi ngelangelandela ubuyele futhi indaba yemali sikulayi kubi.
Kulezi thandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhobe umtshado la ngalinye ndawonye njalo sikhathi sinye ebandleni lamasabatha eleRivonia.
Umfazi ophethwe kuhle egumeni lakhe eselethanyela kumbuya umatsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephonga ukuthi hi 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 thina badala sibe sesikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni konoko bafana bami.
Kwezokholo sixoxa lompostoli umnumzana Midian Dube owenkonzo ye Fountain of Grace.
Asibuyele kuMateyu 6:33. Funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo bonke. Okunye konke, kuthi kuto okunye konke endikudingayo, okunye konke endikufunayo, liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuswelakala kwemali kubikwa kulokho kuqhubekela phambili elizweni njalo indwendwe zabantu abafuna ukukhupha imali zabo emabhanga kodwa besehluleka zilokhu zikhula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi uza kwethulela ilizwe imali yohlobo lwama bond notes athi azancedisa ukuqeda lolu hlupho lanxa abanye besithi izaletha uhlupho olufana lolwalethwa ngenye imali kahulumende yokuzibazela eyama-bearers checks. Ukuze sizokunenga lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesile nyanga ezithile phose ezintathu ezine khonapho silohlupho lwemali and indaba yemali uhlupho lwayo alube nganeno luyaphambili. Kungani sitsho njalo? Ungananzelela silamabhenki aqalisa enika abantu ama-$1,000 ngenxa yohlupho adropha afika uma-$500 ngenxa yohlupho adropha aya ku-$100 amanye asedrophile to-$50 amanye asedrophile kwezinye insuku anika abantu ama-$30 so-ke udaba lwemali lubi njalo abantu sebelala ntambama esebebelele khona phana emalayini lezimali. Ngikhuluma kanje ngibonele e-post office uJoshua Mkabuko ibisuka elayini epost office isukona alichayile ukukhona ngapha ku 8th Avenue abantu besiyale kuzimba siyathengisa ukuthi awudabaluki and futhi ungawula qiniso ukuthi ulayini isikhathi sokele simali zayithola ugcina wehle kuyithola ubuye futhi ngelangelandela ubuyele futhi indaba yemali sibulayi kubi.
Akukho okunye abanini bamabhanga abakuthembisa abantu kumbe uhulumende akukho elikuzwayo kuhlezi kunjalo nje?
Kuhlezi kunjalo kodwa ntili yakwazi ukuthi kulalo kule nkulumo leyama-bond bond notes le ekhulunywa kodwa ke abantu ngananzeleli ibond vele abantu abayifuni njalo kuliqiniso ukuthi ibond asiboni izalungisula ukuthi ibond sibona ngathi izaphamasa impilo zabantu ngamandla. So ke abantu bathi uhulumende kabe le ndlela yokuthi asebenzise la system ekhona ayimprove indaba ye-cash kodwa uhulumende kathi esikhuluma iqiniso uminister of finance uChinamaza ayikalampendulo layo ngoba kusasukhuluma lokhu sasakhulume lokhu ugavena we-reserve bank umaguja la akhulume lokhu akhulume lokhu kodwa kulanto ebangcono into ziba wese.
Lokhu kwenzakala abantu beswela amanzi eneleyo okusebenzisa ungathi impilo injani?
Impilo yeZimbabwe ilokuthi ngoba kulohlupho lwemali kulohlupho lwamagesi kwesikhathi lasejahambe konke khona okungakunanzelela kuyama konke okuhulumende kuyatshengisa uhulumende sebesigabeni sokuthi yehluleka ngoba amazwi esikhuluma ngayo ngasashota abantu abanebaba ngathi yi-councilor siyo-councilor uhulumende nguye lo mlando ukuthi ayenze akhiba amadamu lo esida i-bad water ukhankarise ibhomba kuphela kodwa ungananzela since 1976 lapha kobulawayo kula damu nje leli lodi selakhiwa njalo ungananzelela izamu lezola project kade bakhuluma ngayo kula nto eyenziwayo and then uhulumende la uyatshengisa ukalampendulo.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, kanye leZCTU, sixoxelaye ekoBulawayo. Kulandela ukunqoba kukamnumzana Donald Trump ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngeviki edluleyo, uhulumende weZimbabwe yena owetheswa izijeziso ngelemelika kanye lomanyano we-European Union uthi ulethemba lokuthi uzasebenzelana kuhle lohulumende omutsha. Lokhu kusanda ukuvezwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Christopher Mshowe, yena oncome umnumzana Trump ngamazwi awethule esamukela ukuba ngumongameli weMelika abekhomba ukuthi ufuna kube lokubambana hatshi ukulwisana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Walter Nsunungulu Imbongolwane, ingcwethi ecobungula ezombusazwe.
iZANU-PF ukuthi bagijime baye phambili bahle bathi bona bazosebenzisana noTrump kubonisa ukwethuka ngoba siyazi ukuthi uTrump ngesikhathi ekhankasa ukhulumile wathi yena i-Afrika yehluleka ukuthi iqhubekele phambili ngenxa yala bantu abayali ukuphuma embusweni. So iZANU-PF ukuthi izame masinyane ukuthi iyenze lokho esithi kona ukuthi extend the olive branch, but esikwaziyo ukuthi uTrump vele iZANU-PF oyiZimbabwe ngokwayo the last thing on his mind. UTrump unama-problems akhe America and i-foreign policy will be the last thing azayikhangela. I-America isebenza through i-Congress system yabo njengoba kunje kunezidera le i-policy eyo eZANU-PF ethi yaletha ama-sanction eZimbabwe. UTrump angeke ayitshintshe, kuzohlala kunjalo ngoba umbuso kamgabulo kufana nakudala ngoba babona ukuthi wena uzama ukureversa yonke into Obama kade yenza. So bacabanga ukuthi labo bangabenefita kulokhu, abasoze bathole lutho. UTrump uzakontinue ayesenza kulokhu Obama kade yenza mayelana nomgabe ngoba umgabe into azenzayo vele ziyayangisa umhlaba wonke, akula muntu ongafuna ukuthi wena asebenzisane naye.
Sesibuya khonapha eMelika, ubona ingani umbuso kamnumzana Trump uzabe unjani? Ubone senza konke lokhu akuthembisayo?
UTrump bekuyukukhankasa lokhwana edinga amavoti. Eziyizo ezimngenise embusweni uTrump eziningi zakhona kasoze azenze ngoba vele azihambisani nabantu abaningi asemhlabeni, zingahambisani nalabo abamvoteleyo. Usizabona uTrump esetshintsha inkulumo yakhe esebuyela esingathi kusenta engasayi ku-extreme right le kade ekhuluma ngayo. Ube wazi ukuthi wena abantu baseMelika banakholola kakhulu ngombuso ka-Obama ukuthi awubanakekeli abantu base-America. Kodwa siyazi ukuthi wena lokho ukuthi wena uzavala umngcele Mexico akusoze kube khona, lokho ama-Muslim ukuthi wena bazavalela ukuthi bengangeni akusoze kube khona. Sikubonile nxa vuma laphana ukuthi wena usekhethiwe ukuthi abe ngumongameli, uzaba ne-problem ukuthi angaba yi-one term president ngoba i-first term yakhe vele akula nto azayenza ehambisana naloko kade kutsho. So kuzosho ukuthi kwena abalandeli bakhe bazodana kakhulu ngoba nxa sokusiya ku-second term bazomtshela ukuthi wena usithembise lokho awukwenzanga, wasithembisa lokho awukwenzanga.
Lo umnumzana Walter Nsunungulu Imbongolwane, ingcwethi ecobungula ezombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulezithandani zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezedlula ichumi eziqhube umtshato langalinye ndawonye njalo ngasikhathi sinye ebandleni lamasabatha eleRivonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg ngempela viki edluleyo. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekuhlangene iziqabhobho, iziqamula amayezi, amaqhathanzipho, amavitikazi labazacileyo emtshatweni wabeZimbabwe abalijumi lambili oqhutshelwe ebandleni lamasabatha eRebonia Seventh Day Adventist Church eJohannesburg empelaviki. Le yinto emangalisa amakhulu abantu abebekulo umtshato. Umfundisi weZimbabwe uFairchild Mhlophe obebusisa abebetshada laba uchazela umtshato njengento enhle ebusiswe nguThixo, hatshile esivamile eGoli eyabo masihlalisane. Wakamhlophe owatsheleza agcwala amadoda alitshumi lambili abetshada esithi umfazi uphathwa njengeqanda.
Umfazi ophethwe kuhle egumeni lakhe esele khanyela kunguya watsha umzwa ngengoma ihlabelayo ingela mabala ephonga ukuthi thina abadala sibe sesikwazi ukuthi sihlezi kuhle isidudla lesi. Kwenzeni khonoko bafana bami?
Omunye wamaninakazi abetshada ngunkosikazi Sabina Ndlovu obebonakala njalo nje izihlathi zigijimisana lendlebe ngentokozo.
Eish, anginawo amagama okusho nje. Ngijabule kakhulu. Into enjabulisa kakhulu nje ukuthi usezongifaka iring. Into enjabulisa kakhulu sine-certificate sam.
Kathi-ke umkakhe uXolisani Ndlovu ubethabe emanzi te okukadwayi ozidobhela ingqongqo lakhe efusini lakosamakheyi.
Lolu suku vele kudala ngilulindile ukuthi lizofika nini, but namhlanje luzolwafika. Ngalokho ngijabule kakhulu ngoba into ebusiswe nguNkulunkulu.
Abangakatholi izithandwa bona basuke sebezimisele ukuthi loba kanjani labo bazatshata. Phakathi kokudla obekunambitha impela, izigqoko zabo makoti ebezimhlophe nke, intokazi esakhulayo usamukile songwenya laye osethembise ukuthi uzatshada kumnyama kubomvu uthuthathekiswe likhono lokuqabuzana kwabalitshumi lambili laba.
Bona bayamangalisa shem ukuthi baze batshade bonke kayi-one ngedeli i-one. That's wonderful. Yo, abantu they can ncwabuza each other. Yo, those people can kiss. I don't know whether nezindlini zabo bacabuzana kanjani. If so, angeke badivorce.
Wakamhlophe yena ubuye wafundisa abatshadayo laba amagama okukhwezela uthando nxa sebezondisene.
Ungabona ngani kuza kuphelela inyongo ungantshintsha uthi ngitsho wena phuzu lwami kumbe qabuqabu lwami? Konke kurayithi, mina ngifuna likwenze kuphela, lingababizi ngamabizo asemadala, ake libabize ngamabizo amatsha.
Kati-ke umeluleki Mabuza ube nguye umlomo kaUhlalwa Mpukane kuleli gigi ubabulele ngensini abaningi imbambo zaze zacela uxolo. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubhenedict Nhlapho.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ngingalithola njani-ke zulu kandaba namhla-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke? Ngiguqa-ke lo nkosikazi Catherine Mthombeni. Mthombeni, sabona mama.
Yebo, kunjani?
Siphilile kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Hayi,
America kukahle kakhulu. Ngicela utshela uZulu ukuthi wena vele usebenza ngaphi ukuze ukuthi abantu bayazi ukuthi sikhuluma lobani.
Communications and Marketing of the National Arts Council of Zimbabwe.
Yes, yakuzwa kakhulu. Akusitshele ngeJikinya Festival ihamba njani okwamanje?
Okwamanje iJikinya Dance Festival ama-provinces sesenza ama-provincial competitions. I-National Festival sayenza mhlaka 25 November eMashingo Polytechnic.
Singathi kathesi-ke kule zikole ezingaki
imidlalo yakhona kuma-provinces iqalisile.
Ye, kule zikole ezingaki khonapho-ke Mthombeni?
I-National Festival sabe sinezikole eziyi-10. I-province la-province yaletha isikole esabe sithethe unumber one from i-province yabo. Kuma-provinces yashiyana inamba yezikole ababe nazo. First position yezabuya kuma-national kufestival ye-national kuyenza mhlaka-25.
Ye, masikhangela kathesi-ke singathi imigido ekhona yiphi, akukubeke sobala khonapho.
Imigido ekhona ithiyeni, but imigido oyabe ucompulsory for isikolo zonke yihosana dance. But izikolo ziyakhona ukugida any other mgido because kule dance for your own choice le-common dance. So for the common dance, ihosana dance. abanye bagida iJerusalem mambende, abanye bagida isichikitsha, abanye bagida umthongoyo, abanye bagida imbakumba, abanye bagida amabhiza, especially from much south bajayela ukugida amabhiza, much north bajayela ukugida isichikitsha, much central normally it's imbakumba, much east bajayela ukugida iJerusalem mambende.
Singathi-ke abantwana bafundani emgidweni ulo?
Okay, abantwana bafunda amasiko abo and bafunda khonokhwana ukuthi kuhlangana abakwenzayo njengabantwana bedingisana imigidi etshiyeneyo from indawo ezihlukene lapha abavela khona. Abantwana bayafunda ukuappreciate ama-values lamanomi abanye babo ngokukhula kwabo. Alo bayafunda kuqakathekile khona lokuthi abantwana benze imigidi yonaleyo. Yiyo ikusasa yakusasa.
Singathi-ke iminyakeni ephelileyo bebevele bekwenza konke lokhu, kodwa ubona ngazani kuyaphumelela yini kumbe kubuyele emuva imigido leyi?
Imigido leyi iyaphumelela because ngakhayela even izikole eziningi seziyenza umgido nalowo. Abantwana bayathakazelela ukwenza imigido nalowo, njalo abanye abantwana sebeke baba lethuba. Like khathesi ngikhuluma igroup eyawina last year kwi-Virginia Dance national finals eManikaland ethiwa yiThokoyo primary school, ibe lothuba lokuparticipate-a kufestival eyenzwe eTurkey ukuqalisa kwenyanga ephelileyo.
Hhayi, siyakuzwa kakhulu-ke mam Ntombeni
udona lo weGirginia.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ngicela uvalele usuZulu ube sumtshela-ke ngokuqakatheka kwemgido leyi.
Ngithi kuZulu, ngithanda ukuhlela uZulu ukuthi siyabanxusa kumgido lowo because umgido lowo awubhadalelwa imali. Bayabuya, bakhululekile ukubuya njengezihlobo, njengemuli lezisebenzi, bebuye sizojabula sonke sifunda ngomgido wethu owangapha eZimbabwe.
Siyabonga kakhulu-ke Ntombeni endala, ungadinelwa kusasa. Besiqoqa-ke lo nkosikazi Catherine Ntombeni, yena osebenza kuhulumende, bakhangelane-ke lakhonokho okwezemgido le mikhuba etshiyeneyo njalo lemasiko kaZulu. Sizahlangana ngeviki ezayo. Oliver Lisa ngenjabulo, nguThembo Sithembayo uKip Stube, lilale Zulu kandawo.
Siyabonga Gibbs.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet, bukele ethi www.voaindebele.com, laku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Sesilitshiyalo Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami ngu-Mike Hobe, ngimele uNtungamile Inkomo. Lamhlanje ngixoxe lo sikhulayo kucingo, unkosikazi Sandiswe Bhule, isizalwane seZimbabwe owanqoba kuncithiswano wokuba ngu-Miss Earth ngomnyaka ka-2014. Sixoxa nomsebenzi wakhe wokuba ngumuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane. UBhule uthe,
Miss Earth nxa ngiyikhangele ngibona ingani yi-beauty pageant leyana ekhanya lokunceda okuthize. Ngike ngakutshela ukuthi mina ngithanda ukunceda abantu kakhulu, ngokunjalo i-Miss Earth nxa ngiyikhangele ibizanika ithuba lokuthi ngincede abantu ngokubafundisa ngezinto abangazinanzeleliyo. Uyabona, ezinye izinto siyabe singazinanzeleli nxa sizenza. Ngokunjalo i-Miss Earth ngangena kuyo ngoba yayikhanya ilokunceda phakathi kwayo.
Hayi, kungathi sesimtholile uMother Mary waseZimbabwe, he?
Ya, sesizamelela iminyaka emlutshwane nje siyabe sesingena lathi endaweni yona leyo.
Kusukela kulelo sikhathi usiyenzeni ngempilo yakho?
Ngathi ngiqeda ku-Miss Earth eZimbabwe ngaya ePhilippines ngaya computer khona ngale ngaya win ama prizes angu 3 as well as e prize there Africa esayiwinayo singamankazana we Africa that was a total of 4 prizes ngaphenduka eZimbabwe ngaqhubeka ngomsebenzi engangiwenza njengo Miss F kodwa enye into engayenzayo ukuthi ngaqhubeka ngomsebenzi wami owe footprints footprints sisebenza nabantwana abangathola amathuba ukuthi bezithuthukise empilweni yabo lokuthi esikolweni la benze into ezingcono.
Manje usungumholi womphakathi, a community leader, njengomuntu owesifazane ophumelelayo futhi owaba ngu-Miss Earth and osebenza nawo wonke lama projects ase-footwork, awungitshele i-environment yethu ibalulekile kakhulu kanjani?
I-environment yethu ibalulekile kakhulu ngenxa yokuthi konke esikutholayo noma yini sikuthola kwi-environment first. Kuqalela khonapho. Into ekhona ukuthi environment yethu lathi sonke we are very important to each other ngoba kule cycle yami ukuthi izihlahla lazo zidinga abantu abantu badinga izihlahla amatshe lawa adinga abantu abantu badinga amatshe so mbona ngani environment is something oku very very important kodwa thina njengabantu asikuboni ngendlela yona leyo ngoba yinto leyane ukuthi asinaki kakhulu asilondolozi kakhulu into esiziphiwa ngeenvironment asiziboni i-oxygen esiyiphefumulayo asiyiboni lula ngoba vele asizwisisi ukuthi iyabivela ngapha.
Manje sikhuluma nale legacy yakho. Kubalulekile kanjani ukuthi abesifazane abalesikhundla esifana nesakho bafundise abasha ngokubaluleka kulo mhlaba?
Ukuqakatheke kakhulu, especially ukufundisa abantwana ngenxa yokuthi abantwana singeke kubafundisa abasoze babone i-importance yokuba belondoloze i-environment. Ungananzelela khathesi. Singafundisa abantwana bethu ngalesi sikhathi besasebancane ngokuya kwesikhathi labo bazaba bengabantu abazafundisa abantwana babo labafundisa abantwana babo ngenxa yakhonokho uzakuthola ukuthi umhlaba wonke jikelele singenelisa ukuthi silondoloze umhlaba.
Ushilo wathi uthanda ukunikelela abantu njengomuntu osebenzisa isikhundla sakhe ukuze alwele amalungelo abesifazane, awungitshele okuningi lalo msebenzi wakho.
Umsebenzi wami engiwenzayo, into engithandayo ukuyenza ukungena kuma-grassroots, ukufundisa abantwana amankazana ukuthi kumele bephathane njani. Ngenxa yokuthi umntwana oyinkazana ungaze umfundise eyedwa, umfongo umfana engekho angeke uthole ibalansi leyana esiyidingayo eyokuthi owesifazana kumele abe elamalungelo akhe. Amalungelo akhe wona lawo abantu bewagcina kuhle laye bemrespect. Uyathola ukuthi singafundisa umntwana oyinkazana eyedwa abafana bayasebengasafundisekanga kuhle.
Belimamele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Sandiswe Bhule owanqoba kuncithiswano wokuba ngu-Miss Earth ngomnyaka ka-2014. Asibeni sonke njalo ngeviki elizayo. Olivalisayo ngu-Mike Hobe, ngimele uNtungamile Nkomo. Libe ngelanga elihle.
Siyabonga Mike, ngesizwe eziphathelane lokholo silo Gibbs Dube we Studio 7.
Ukuthula akube emhlabeni, emhlabeni, ebantwini bakhe. Uthumbo alube.
Lingalitshona njani ke zulu kandaba okukhuluma lani ngu-Gibbs Dube khona ngapha ke Washington DC? Ye, khathesi yisikhathi sokholo. Namhlanje ke silo Apostle Midian Dube we Fountain of Grace ukhona ngale ke eJohannesburg. Salibonani ke umpostoli omkhulu Dube.
Yebo brother Dube, kunjani baba?
Hayi, mphilile kakhulu. Kunjani khona ngapha eJohannesburg?
Sibona ama floods izulu liyana lapha amanzi ngokunye abantu bahamba lamanzi, imoto yaziguqulwa ngamanzi.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. So konoku ke ukukhukhulwa ngamanzi siyakwazi phela ukuthi kuvele leBhayibhelini kwakubhalile ukuthi kuzaba lezulu, kuzaba lento ezinjalo. Kambe ukhona umbhalo ongabe uhambelana lakhonokho?
Ye, ungabuyela encwadini kaGenesis, usukela nje kuGenesis around chapter 17, uzuye chapter 35. UNkulunkulu nxa ubala kuGenesis chapter 6, uNkulunkulu uthi uma ebheke emhlabeni lithi iBhayibhili, wathi yena sengizisola ngabantu engibadalileyo ngoba umhlaba wonakele, ngiza kubachitha bonke. Wasetshela kuNoah ukuthi Noah kakho umkhumbi, ukuze afihle amadodana akhe afihle lezinyamazana zonke ukuze ngemva kokubhidlika buqale ukuhluma kancha izigaba zonke zempilo lemvelo. Kodwa ke uthe izulu seliphelile asisakhangelelanga ukuthi izulu libuye libulala abantu uNkulunkulu wabulala abantu ngamanzi ngoba wafunga wathi nxa libona le rainbow libe kwazi ukuthi ngenzile isivumelwano sokuthi angiyikuphinda ngibhubhise isizwe ngamanzi kodwa okusalayo ngemva kwejudgment isizwe siya kubhujiswa ngomlilo. Esikukholwayo yilokho kukhulunywa ngama-atmosphere managers okwe-climate change. Kuthi ukuthi thina kumele sithandazele ukuthi umlimi izulu alilethe, kodwa alilethe ngokuthula. Ngoba uthi nxa licela izulu, ngiza kulinika izulu ngokuthula ngesikhathi elaneleyo. Uthi la kuJoel 2:23, jabulani lithokoze ngoba izulu lakuqala kalilitholanga kodwa namuhla ngiyalinika izulu lezolo lezulu lakusasa ndawonye lilinengi.
Awuboni ke eDube baba, so nxa sesikhuluma ke ngezulu siyabona ukuthi eZimbabwe kazange line kakhulu, pho abantu kumele bebambe kanganani umbhalo lapha ukwenza ukuthi izulu line kakhulu?
Bekuvele kuthandaza, sengitsho khona esintwini Dube, wena ukhulele esigodini uyazi, besibona abantu bedlula bethela izinto kuthiwa kuyacela izulu, kodwa kibandla lalo belithi ma kungalazulu kunje kuhlalwe phansi kuhlangana amabandla wonke. Ngiyakhumbula siseGwanda sometime bekuhlangana phose amabandla wonke phela ndaba stadium kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu. Umthandazo unamandla okwenza izinto ezingenzakaliyo zenzakale. So uNkulunkulu uthe aluba licela izulu njengoba ngijilo kuJoel licela izulu, ngiza kunika izulu ngesikhathi salo esifaneleyo. So i-secret kumbe imfihlo yokuna lokungani kwezulu ikuJehova.
So ke umbhalo owenza khonokho ukuthi abantu bayekhonakale kumapostoli bayedinga ukuthi bancediswe kuJehova, kambe kuvela ngaphi njalo kuyanga?
Asibuyele kuMateyu 6:33. Funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke. Okunye konke, kuthi ukuthi okunye konke elikudingayo, okunye konke elikufunayo, liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso. Uhluphe sesilalo ukuthi abantu kabasadinga uNkulunkulu wezinto, badinga izinto zikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi si-acknowledge kumbe sidinge osinika izinto ukuze sibe nazo. Singagidimela izinto uNkulunkulu singanaye, akulalo into elizokwenzakala. Uhluphe sesilalo kulezi nsuku sokulabafundisi abaningi, sokulamabandla amaningi. Abantu kumele babe nenhlakanipho yokwazi ngoba kulezinye izinto ezibonakala njengamathethi kodwa zisebenzela umbuso kaSathane. iBhayibheli lithi encwadini kaHezekiya 6, khangelani lokhu ukuthi umuntu obizwe ngumlimi aza kukhuluma konke kumele kwenzakale ngesikhathi athe kuza kwenzakala ngaso. Ma kungasenzakalanga kumele sizibuze ukuthi ngumprofethi kamlimo yini. And okwesibili, isolution kaJehova ayipheli. Ungabala kuMtshumayeli chapter number 3 verse number 14. Uthi siyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu aza kusenzela khona kuyakuma kuze kube nini lanini. USathane uyazi ukunika abantu izinto kodwa izinto zakhe zingeze sikhatane.
Mthandazi omfitshane ba,
siyabonga baba, siyabonga egameni likaJesu ukuthi umuhle ngezikhathi zonke. Busisa abantwana bakho, busisa ilizwe laseZimbabwe, busisa i-Afrika. Nkulunkulu wayinqwele banizulu elihle elaneleyo elilokuthula, ugcine ulondoloza impilo zabo, benzele kahle ngezikhathi zonke kuze kube nini lanini. Siyabonga Nkosi, amen.
Amen mfundisi, siyabonga kakhulu ke mfundisi Dube. Ye izulu kandaba ke lo kade umpostoli uMidian Dube weFountain of Grace okhona ngale ke eJohannesburg. Isilethe mbe ukuthi sizahlangana njalo ngeviki ezayo lapha ke bemele ke uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Gibbs. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.